abantu abanezifuyo in general, iinkomo zabo from last year they never recovered. And wakathesa abantu uMarch February konabheke abantu ababekhaleko yakuleliningi iinkomo ziyagaini weight ezininisayo kulapho kusonga khona, but akuzange kube njalo lonyaka ngoba izulu kalinanga. So abantu abaningi bathole nzima lezama, abaningi sebeqalisile ukuthenga ifidi zenkomo, abanye sebeqalisile ukufida. Ukanti nje inkomo most of them they are in poor to fair condition, and nxa inkomo kuthiwa ikwi-fair condition ngo-March kusiyafika uJuni, nxa ungasazange wayinika i-supplementary feeding yabe sicayile. So okusekwenza njalo ukuthi abantu abaningi bezame ukuthengisa inkomo, and wonke umuntu nxa sethengisa inkomo kusho ukuthi intengo yenkomo layo sisiyiwa. Sesike zabona kumaseli lapho inkomo amankomokazi amakhulu ethengiswa ngama-$200 $150. So already kukhanya ngani umnyaka usiyaphela, abantu bazake ngaselazifuyo eyiba sezifile kumbe bezithengise bahanje wokuthi abanyeke benelise ukuthi be-restoke futhi.
Inhlelo zokulondoloza izifuyo eziqhutshwa yi-vetinary ezifana lokudibhisa inkomo lokuzihlaba ukuze zivikelwe emikhuhlaneni efana le-anthrax le ekhulunywa yi-United Nations zikhona yini inhlelo ezinjalo?
Well, I think bazama abazama khona be-vetinary kodwa mbona ngani bashoda kakhulu usizo, i-support, imali, ngoba sikhuluma nje abantu abaningi balahlekele izinkomo ngento lethiwa i-general disease le eyadibulala inkomo esenziwa imikhaza. And anza lapho engikhona mina angizange ngibone uhlelo lukahulumente lokuhlaba izifuyo ukuthi bevikele i-general disease le. So okwenzakalayo-ke nxa ukuthi kunendlala senzathatha mina ezami iy'nkomo eziyi-5 ngiyezithiye ebhambazi, ngithathe ezinye eziyi-10 ngiyezithiye esigodini, ngithathe ezinye eziyi-20 ngiyezithiye ekhevi. Yiko osekuzabangela ukuthi imikhuhlane imemetheke indawo yonke le, ngoba ngiyakwazi ukuthatha iy'nkomo zami ezinomkhuhlane ezizabona ngifike endaweni lapho ezingenamkhuhlane khona or ungenamkhuhlane khona ngifike ngihambe ngibathelele. So ngibona ngani kule weakness kakhulu inhlelo zikahulumende ezama-vetinary ukuthi befundise abantu bebe lama-resources akwanileyo ukuthi benze into ezitshiyeneyo, ngoba uhlupho lwakhona imali ovet uyake ehamba ngenyawo, so uzahamba efike ngathi. So ngibona ngani yes wonke umuntu uyakwazi ukule drought, but it seems like there's no clear program on what abantu kumele bekwenze. So each mlimi uyazicabangela abona ngani angancediseka ngayo. So there's lack of information ukuthi kahle kahle kuyini abalimi abangakwenza ukupreventa ukuthi inkomo zabo zingafi ngendlala. Ama-alternative sources of ukudla ongabe kukhona, whether ngambe utshani kumbe kuyini. So ngibona ngani khonapho uhulumende usasenemisebenzi eminingi amele.